Yebo, mthwala komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo blessing piri okuhlelo lwe global ugrad kulumnyaka piri ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani but
angikhona sithini
mina ngishap awutshela uzulu abalali bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha e-Washington DC
ngabuya nge-program le kuthiwa global ugrad uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bebuye ngapha kwele America bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing, ngiyazi ukuthi wena awukaqedi izifundo zakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months kulapha kwele America ubona ngani usufunde izinto ezinjani.
Indlela esikhangela izinto kuthiyele ngendlela eziningi into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo lezi nto abazibona beziyenza nxa beqeda isifundo zabo vele kuthiyele. Sijwayele ukuthi singaqeda sonke edinga imisebenzi sisebenzele usibani ayisikho abakubonayo bafuna usiqalisele into zabo wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu
njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili usebenza
lokhu mbonazi athi kunika amandla ukuyantshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right, asixoxeni kancane ngeprogram le ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani
ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo
ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga.
Into enkulu engiyifundile ngapha inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona ukuthi this is something that we really need in our country ukuthi sibele inclusion and tolerance.
Blessing, sigcibe uhlelo ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele bayephi.
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global Ugrad. Ungakhangela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Ugrad. Kathe some applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthintene.
Okay, so kuFacebook or Twitter, kamela mungu Blessing Piri. WhatsApp 0775-256-880. Wow, such a school. This is a chance for you to come and learn. Also, funde eloxen.
Kwele
Magic.
Izani nontanga. Lemzwile u Blessing uthi nga ukaka kribi mfundo zabo. Ama undergrad. Ngenani uhlelo liwe lani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
Kwanelo kwalamhla mthwaka komuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona kuTwitter njalo kuInstagram at BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo T-Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9. Kwanelo kwalamhla olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumike hobe. Mthwaka komuhle, zimbabwe muhle, bye bye.